Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe izalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na.
Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempelasonto.
Ya la maqembu manje azoba amaqembu azabelwela i-survival, azabelwela ukuthi abe khona kuligi. Kodwa ke akukho okumalisa azakwenza, azakwedliwa iwina lapha nalaphana. Kodwa ke ayi bona bayesana namathimu makhulu anjengabo-Dynamo Zakwe-Alindas nabo-Cape Zakwe-Platinum, kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona loweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini yesishayamthetho ukuthi kakula muntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli Zuma akaphumi. Bathi labo abangani balezikhalazo ngomongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise indata ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, ikomiti elikhulu le-ANC, bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayengungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqotshe. Ikomiti leli elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship, yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje base sabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelimkhize lapho abaphume khona besithi bona kabahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqotshe. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi komphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo. Bathi bona yinto yamakhiwa, le nto eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu umuntu omnyama esingakunanze esingakwazi samsekunanzelele kodwa kulongano kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamandebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samandebele engawubeka ngaleyo ndlela ukhanya nganosekelo lukhonapho yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswanga kuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi so type ukuthi anti-status sokuthi ukuthi sokuyabanzima ukuthi ilizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe in South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla le National People's Party likhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhelethi seseduze nje kuzokudlulinga ngezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhelethi kwakhona ingaba seHarare ingaba kobulawayo akukaqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikankosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Bamenze kufika abantu ephathini ebandleni laba abantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Kuyose sikhalele ukuthi yenabo abafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethe umuntu ozakwenziwa uMawarire.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla le National People's Party obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafowembuna.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazi omuhle.
Ye kunjani egwanda Mkandla, sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Egameni kunzima lapha abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zinje angithi bona babesigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona bekagana ngani kajana nje ogajana uomtare Mashingo Bhwera usiya khonale ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sibili bebuya bezogwela lawo machimbi ngoba na abe maningi kodwa angithi lesikhathi esihamba ase siya lawo kancane kancane ephela kodwa ayibona futhi sebeqalisile bagola njengoba sitsho lanxa ugola wakhona okunye hhayi awuseyigolo esikwaziyo
yikuphi lokho benza njani
uyabona ngomo la mahlabe zilalalelelo indawo nendawo ile zinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbi la nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelingani kola babana sebebuya lamahloka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke lalokhu okuncinyane bathe bashaya babhuqe bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele aqale ayekelwa avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimbi ababeadisela abantu aqale lokhu elamahlamvu esisifini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhamba kungaze kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamanzi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje laba bapho benza ubuya zonke lamawala njengemhlala yenza benza lezinto ezizilayela kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani awusezisukile eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu awusezukwazi ukuthi zibanjwa njani yekela abanikazi benze into yabo wena usuke uthola sowulungisiwe ngoba uyabe uthi ukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini baba umkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamula izihlahla lapha
inkomo lo mthwakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwanga phansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi okumele kwenzakale kodwa ngenxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yabona vele kabayilandeli lolimi olukhulunywa vele kabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonzwathi indlala abantu bangalamba bayakhohlwa lemithetho lamasiko lalokhu okumele bakwenze ngakho mbona ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga bekuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhu umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazihlayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana nelizwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lami mahlabe zulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu wakuqala kwamukela kuhlelo mnumzana
hayi siyabonga kunjani so
Hayi thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa amadijala amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngama-feature.
Ye uMinister wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo, kodwa-ke okusuka kuphambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabe zabo-mark display, heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Ngiyathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithekisa ngo-3-4. Okuyinto enzima kakhulu, siyakwazi thina njengabo sezemfundo ukuthi-ke umntwana ulesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esize esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangena ekuseni bathese ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ikanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu abangena ekuseni aze ayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okwezayenzakala? Kukhona yini elikwenza lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibhalele ephalamende, ibhala i-petition, bacela ukuthi hhayi abani mbijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum, kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo leli theme eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudalwa nje, abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha, i-curriculum yona le entsha, nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke nxa kukuthi kungela mabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda, njalo ababalisi abakwazi ukuthi kumele bafundisenzenzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathanele ukuthi zifundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazihlele abantwana bengafundi, asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathini sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, kule ngile sarekise abalaleli.
Hhayi, lathi sibonge. Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Bale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuxoxwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaxoxe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe, iseHarare.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
yes, sibone ngani mase sithengisele umashuku zaba khona ngoba lolu luhlelo lwabo mama ngithi ukuthi kungabi lokubandlulanga lokukhethana in terms of okwenzakalayo nje so sibone ngani umama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omunye lomunye adlale iparti yakhe and secondly sibone ngani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo zikhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulula lokhu kwezinye indawo abantu bakwasi akumelanga kubandlulula kodwa kasethi sizama ukukhumbuza ukuthi lokhwana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement sifuna ukuthi sifake i-pressure mdidana ukuthi benzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezuana mdidana
kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama libonengana besifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaninginingi
kwelethuhlelo lwabomama sigocela labantwana sigocela labagogekileyo omama njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela kwenzakala lebantwaneni especially abangamankazana abagogekileyo vele bale problemi naleyo yokuthi labo bathi bayabandlulula so sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku 2017 but sibone ngani i-progress engikhona ingani phansi
liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane babuye bonke yini liyababona bamabandla ehlukeneyo liyababona benhlanganiso ezithiyeneyo bakhona yini abebandla le-ZANU-PF
siyababona bonke sesike sasebenza labo bonke ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhajeti lapho mina angahlangana labo kuma-program esifanayo babeke phansi amabhajeti phansi baphakamisa amabhajeti abo kube ngumama so lapha singena ehlelweni lolo singomama singela bhathi lelane lokuthi ngowephathi kumbe ibhathi lelane lokuthi ngi-white organization even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sisendaweni ezithiyeneyo amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi liba lo mkhosi omkhulu liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo but singakhala lingakhala liyi-one akuzwakali but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lixhabalale kuyadilika imzini so ithe sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathesi sikhuluma obaba yibo abathethe indawo eziningi esifuna ukuthi kujubulule khona esithi kukothiwe aba-intshaji bendawo zena lezo ngabobaba njalo obaba abaningi bathakazelele ukuthi silufuqe uhlelo lolu so ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingasela ngoba kibo baba so siyabadinga obaba ukuthi basisekele siyabadinga obaba ukuthi sibe labo siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo lakusasa sibula abanye abanye sibanqusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzilutho
sibongele ukuxoxa lawe kuhlela
hayi lami ngibonile lokho
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Thandiwe Ngwenya umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Women Politicians into Better Zimbabwe sixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
hayi siyabonga sithandekile okwezemidlalo isizini yemidlalo yenguqu yePremier Soccer League iqale ngeviki edluleyo ukuhlaziya lemidlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius Jayce Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
manje iminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli babo abaningi bakhanya ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagashi ngoba emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili kwathi sibathengile amaplayers bayiplaye njengeRodrigo Mthuma bamthethe kuDynamos la yiplaye amaplayers enye ngathi suke eDRC enye ngathi suke eTanzania so kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobona bedlala umdlalo oweZimbabwe National Army Charity besidla iplatina maybe team strong kakhulu lakhona nje kodwa abazodliwa bona ebuqineni behliwa yi-caps ngamapenalty kodwa hayi kona kuyathembisa kuyi-Islanders ngoba lo nyaka sazi ukuthi uzohamba kanjani
kudynamos ke
kusoba nzima iDynamos athi lahlele ngama-players athile abeqakathekile kakhulu ohlanganisene umntuma labanye ababili omunye ngathi ngumfana kaloti mdasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kulokhana kuyilimaze kakhulu ngoba besekuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluze amaplayers anjengalawo abaphume baphandle so kufana kuza balimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-charity shield caps yabadla umdlalo we-premier league abawudlale ifike ephelileyo leyo weekend edlulileyo badliwe kuhomu kulokhana kutshengisa ukuthi kuzoqhubeka kulokhana sibona ukuthi dynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatimaza besehambe ngoba thi singaskani caps ali strong izo-challenge okuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo iza ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga sibadolele eshabhane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona ku-champion league sesekhona kodwa kwe-dynamos hayi ngapha kuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika bazaphika letha amathimu amane ngazo besehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City Lecholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani?
Ya la maqembu manjeana azaba amaqembu lana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuligi kodwa-ke akukho okumali sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi mbona ukuthi babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Islanders nabo-Caps nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurviva la kusurviva ankhona kumele baqale kathe sutopha ama-points 1-1 ngoba amanye angasakwenzaka khona isizini ngaphela ebemi kakubi ukuthi ngoba sibe-relegate amathimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanathi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke sikhandela amathimu amakhulu anjengabo-Dynamos Islanders ne-Caps ne-Platinum Stars lamanye nje siwazi iminyaka yonke ukuthi bazabuye phambili amancane
Hello ke nguCassius Jayce Manampofu ingcwethi ecubungula izemidlalo bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuzandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngengoma
ingoma 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 kaSandra Ndebele ehamba lo mzo 7 besigqibela uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.